udokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. Udokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uzulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye-World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke, siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolu bhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula 218 batholwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Uzulu yona lanxa esithi uyakuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza, sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hheyi ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abaningi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu baningi kakhulu lapho abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho, ikakhulu thina lapho esidayise ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapholisa ayasihlupha, i-city council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala koBulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Ukuba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa yokuthi aselalutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini lokusebenzisa amafoni bebala besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physical education.
Kodwa eminye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uzulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yenza njengeflu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but akatholi ukuthi ingatshiswa njani. Awukabi le-treatment. So into esingaba khona ukuthi abanyenelisa ukuvaccinate ngabahambe bavaccinate ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo, 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 so wabulala abantu abedlula 5,000 eZimbabwe, 5,292, kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.